Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa loNkosikazi Petronella Mgoni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka kwemikhuhlane wesihudo.
Ngibizwa uPetronella Mgoni uManyathi. Ngihlala khona eLuveve. Okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane okuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazeke nje. Kodwa-ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha kwasibamba ngesurprise esingathi thina kusibambe our pants down. Sure, asilangani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu. Bagula bonke. Hayi khona nokugula sisi. Ukugulela ukufa ngoba nibathwale ngabasesibhedlela ukuthi phithiphithi kakhulu lo mkhulu olesendwanyezi. Ucine esedithene empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isidanise kakhulu. Isethi siqale sazonda kodwa ukuzonda sekusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa iLuveve. Kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza. Ayithinki kulo muntu mina owayekhona ngaleso sikhathi kusonakala kumbe abantu. Wayithinki they see ukuthi lapha sokule problem and then bazame ngendlela zonke ukuthi bavalele iproblem leyo baqale batheste ukuthi amanzi la njengoba kuyiwo vele i-cause yomkhuhlane.
Esibhedlela lapho-ke kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingeza ukuthi sokumele axhwathise?
Amanzi thina sibili besingakawaxhwathisi ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakathina sinathibe sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ngama-serious cases but otherwise everybody endlula saba-affected. Sasivele singaxhwathisi iqiniso lisho ngoba sasingakwazi ukuthi kule dinga.
Seliwanatha kathesi amanzi la.
Siyawabhoyila asibanathi sibili sesisaba wona amathephu impompi yona ubayikuyivula so usutshaywa luvalo ma ngoba into leyi i-affecte nabantu abasivakatshelayo. Uyabona kula ma-cases khonapha around abantu abafileyo omnye umfana ufile empophomo obevakatshela usisi wathela wafika wanatha amanzi. Sesiwesaba sesinathela ukuthi kanti vele siza kushini sihlale eLuveve. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eLuveve la sesibuya nesigubhu sakho samanzi ngoba lalinilo mbra wami wamvakatshela lapho. Uthe sebuyela ngale semvonela ukuthi sengenesiso sitshaya igazi. Wabo lanakuthi ukuthi eklinika laphana. Eklinika sahamba sesi-2 weeks besibhadala. Asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi besingabhadala. Uhlupho lusukela sesisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani. Ukuze uyefika khona lesibhedlela ibazostruck lokuphendula. Ufika ngale sinikwa amabhili awempilo. Okokuthi sizazothathela izimpahla khonapha ezindlini. Asikwazi ukuthi ama-authorities azakuthatha njani but abantwana babuyelebelethe ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzi ukuthi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazavula ngokuphele engasavala.
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water. Hayi asilashiwa lapha sikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa. Kodwa-ke ukuthi asehayijayi khuluma kunje nje khonapha asosita eLuveve le-divide old Luveve la ngapha kithi emafakeni kulo mntwana futhi osesijile okungenyani. So kungani into le lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu lisaqhubeka ngoba kunabantu abalokhe besijiya. Asingeke sazi ukusoza ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela kusawamihle sisayisitshani angithi. So asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokungokunye but lokhu esisifa eLuveve.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakalani?
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikucholisa ngoba sithe sitshaywa umkhuhlane lo basitshela ngokuchafa basitshela ngokungagezisi amapeyini basitshela ngokuya kukha ama-sugar cane lapho kulamasuwa khona asivake sifike kuyona leyinda. So I think ukuthi baqale bacholise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili besebehamba dotido basinikile namapeyini siyabonga lamanzi asavalwa konke lokho siyabonga lemasini asavadali siyabonga but it was too late they acted too late if laba bantu babezile bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MP weLuveni hhayi umama uqhinywe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if u-MP engazangangenelanga uMrs Stella Ndlovu awuncedise kakhulu mama akunanzi angayifinyelelanga okhoze unyeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukanele amasiyanakhe siyambonga kakhulu ukusebenza wezile siyabonga
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyi omanyathi esixoxa naye eseluveve kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo oluphathelane labesifazane